ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe.
Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo elizweni likhuphuke liye kumachumi amabili.
Vele intathe sihloko esikhuluma ngayo sizama ukubabonisa ukuthi no, uvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga, asimeni mbijani ukuvula isikolo.
Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka-28. Umasipala wakobulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezakhamizi zeluveve lapho okubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo eZimbabwe likhwele liye kumachumi amabili. Ugatsha lwezempilakahle luthi umufi ube ngumntwana. Luthi njalo abantu ababanjwe lomkhuhlane izolo bangamachumi amathathu. Lokhu kukhuphule inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kunkulungwane elamachumi ayisithupha lane 1064. Abalichumi lane babantu laba bavele emazweni abalisa ele South Africa, ele Botswana, Lesotho kanye lele Zambia. Abalichumi lasithupha ngabatholele umkhuhlane elizweni. Abafunyanwe sebesindile izolo bangamachumi amahlanu lambili 52. Abangamachumi amane lasishiya kalolunye babo izakhamizi zakobulawayo, kuthi abathathu ngabahlala eMathebeleland North. Uhulumende wazise izolo ukuthi usezaqinisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Wazise njalo ukuthi izikolo kaziseyikuvulwa mhla ka-28 kulinyanga njengalokhu obekuhleliwe, kodwa uthe imihloliso izaqhubeka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba ukuthi izinqumo lezi zithethwe lidale labaphathintambo ele cabinethi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula iziqondiso eziqinisa ukuvalwa kwelizwe yilobanini. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe, ngoba lo mkhuhlane ungafiki esibangeni sawe esiphakemeyo, kodwa abaningi bebekubona ukuthi uzafika leso sigaba. Amadokotela amanye bekutsho lezi inhlanganiso lezakhamizi zikube ukuthi hathi bo siyavuma njengelizwe siyalamba siyafisa ukuthi senze sihambe sivula amabhizinesi singene edorobheni sidinge lokhu lalokhuyana kodwa abantu besitho ukuthi yebo kuhambe lanxa kunjalo kuzasenzela ingozi yokubana sibe kulumumo wokuthi igciwane liqanze inyathelo elithethwe nguhulumende liqondile but aluba uhulumende wayehle walalela wamphane ekuqaliseni kwenzeka ukuthi igciwane leli ngxenye ngalo inqandwe kancane kodwa kwalesi sikhathi kulinyathelo eliqondileyo angikholi ukuthi ukhona umuntu ongaphikisana lo kwalesi sikhathi abantu okufanele sincedisane sisebenze ndawonye njengabantu njengesizwe sihloniphe konke okuthiwo ukuthi ingahambahambi lokuhlala sifake amamaski lako konke okubaliswayo social distance le misebenzi inkube njengalokho njengesizwe sesisengozini yokubana lo mkhuhlane ungasiqeda sonke njengesizwe nxa singananzelelayo
ukuvulwa kwezikolo lakho sokumisiwe okwesikhatshana obekuyikho obekukhankaselwa ngababalisi labanye abalwela ilungelo loluntu singathi linyathelo elihle yini le
kulinyathelo elihle ukuthi uhulumeni sezowazibonela uhlubo nje ukuthi kwesikhathi uhulumeni ungathi uyaphuza ukubona ngoba ufuna ukwenza njengothomas siyabona amanye amazwe avula izikolo ngoba lohlupho abuya futhi avala thina njengezakhamizi lelo linyathelo ukuthi izikolo zingavulwa zimiswe lowo mhla ka-20 obesifakiwe kulinyathelo eliqondileyo ngoba lizavikela abantwabethu livikele ababalisi libuye livikele lezimuli lapho kuvela khona ababalisi livikele futhi lezimuli lapho kuvela khona abantwana ukuthi leli gciwane lingamemetheki even umnyaka ozayo u-2021 izikolo zingavulwa abantwana baqhubeke besiya esikolo kuphela nxa lomkhuhlane usithe wenqatshelwa kumbe wenelise ukuthi uthola limithi kumbe kuthe wenelise ukuthi unqanda ukuthi ungamemetheki yebo kambe sokuthi ababhala imihloliso bazakhoya bebhala kodwa la sibonga lasonyathelo elihle ngoba la imihloliso ingabhalwa lobanini ngako bekuhle uhulumende ahlamise yonke into ngoba the sekubhalwe kwamahloliso kuthi abantwana bezabe behambahamba begada amabhasi lababalisi bona ababakhangeleyo abantwana abantwana bephuma laphana ukuthi baziphatha njani uzathola sebehamba bonke sebeminyana khuma abantu abakwelatshwa so ke uhulumende kulelo nyathelo ngawo bevumele ukuthi hayi so kulamaphepha angatshengisa ukuthi lumuntu hayi ulohlupho lolu afuna ukuba nayingcethwa ngayo bese kuye emapoliseni umuntu ukuthwala incwadi yokuthi kube le mota nxa izihlobo zile mota kumbe nele mota abantu kade sabazifundisa ngokumemetheka kwegciwane ukuthi omunye lomunye kahlale emzini wakhe
abanye bacabangela ukuthi mhlawumbe uzama ukwenqabela ukutshengisela lokho okuqoqwa ngabanye ekupheleni kwayonale inyanga uJuly 31
well uhulumende weZimbabwe unguhulumeni ongeke wamphikela balendlela zabo eziningi ezijiyeneyo ezokuzama ukuvayela kumbe ukuncindezela izifiso zabantu siyakwazi ukuthi ngakho mawutshengisela ukukhangela ukuthi besemadolobheni amakhulu iHarare layenale ibulawayo kodwa yela nxa kunjalo ingqondo emqoka yikuthi impilo zabantu azivikeleke ikakhulu kulo mkhuhlane we-COVID-19 leyo indaba emqoka esingeze sayibalekela kungenza le ngxenye usevuma ngoba vele sefuna ukuthi achaye inyoni ezimbili ngelitshe wani inyoni yokuqala kuyikuthi genuinely okwesibili eseganga futhi uhulumende ukuthi ancindezele abantu ukuthi labo bengaqhubeki betshengisela lokho kungenzakala kodwa ke sani basikuthi yikuthi amanyathelo athetheyo ancedisa ukuthi isizwe sivikeleke ekumemetheni kwalomkhuhlane ongakatholi umuthi wakalesi sikhathi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 kunjalo nje ababalisi bathi uhulumende wenze kuhle walalela inkuthazo yabo yokuthi izikolo zingavulwa mhla ka-28 kulinyanga ngoba lokhu bekulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. Kodwa bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokuthi uhulumende ufuna imihloliso iqhubeke. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosazana nokuthula Hlabangana.
Vele into azisoke sikhuluma ngayo sizama ukubabonisa ukuthi no uvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga asimeni mbijani ukuvula isikolo siyathaba ukuthi sebeze bakubona but asithabanga ngezinye indlela because isikhathi sesidlalisiwe ngesikhathi esiqala ukubatshela ngaso ukuthi asimeni ukuvula aluba sesilungisa okunye khathesi but bona baqale ngokungafuni ukulalela baze babona ukuthi hayi umkhuhlane lo solokhu ungezeleleka yikho bayenze baze bathi hayi asimeni but kuyikuthi aluba balalela kuphela and sile hope ukuthi ngokuya kwesikhathi or in future uhulumende wethu uzakwanisa ukuthi avule indlebe alalele nxa inhlanganiso ezimele ababalisi zibanika i-advise yokuthi lokhu akukabi right asimeni mbijana.
Yebo, uhulumende uthi izikolo kaziseyikuvulwa mhla ka 28 kulinyanga, kodwa uthi imihloliso ebivele ihleliwe izaqhubeka. Kuzasebenza njani khonoko?
Ah, mina ngibona ngani kuloku kungani sokukhonfusa ukuthi lizathi sesipospona ukuvula komuntu wonke kodwa kuphinde kuthiwe ukubhala akuqhubekele phambili. Why insitsho njalo ngithi umkhuhlane lo lokhu khona ukubhala kwabantwana, it's the same children ade kumele bevule kodwa lithi bengasavuli kodwa kababhale. Kungani kuyakhonfusa okuyi-statement kwakhona? But thina we are saying i-exam le ayiphosponwe layo ngoba into le esidila layo umkhuhlane okwanisa ukubulala. So why are we sacrificing the teachers and the students by saying ababhale mhloliso? Sithi lapha sokungani sitho teacher labantwana ababhale usibone ngabo ukuthi kuzahamba njani. Thina njengenhlanganiso sithi hayi lamazamination lawa aluba ayama ngoba umkhuhlane lowo asomkhuhlane okudlala ngawo, umkhuhlane okwanisa ukuthatha impilo zabantu.
Bona abafundi okuthiwa kumele babhale imihloliso kodwa bengayi esikolo, lingathi bayaluthola yini ulwazi olwaneleyo? Bayafunda ngemfanelo kokuthi bengaqhubeka ngezifundo zabo kuma online classes lapha?
Sonke siyakwazi ukwenzakala eZimbabwe, especially nxa sikhangelela izikolo ezikahulumende, singakhulumi lezi ezi-private lezi ezidurayo, sikhangele ezikahulumende ngokwazo. Akula lutho olwenzakalayo. Abantwana athi sibahlezi ezindlini, akula communication evela ezikolo inika abantwana ama-homework. Makhangela wonke ama-secondary ayi-government khathi esikhuluma nje, zingaki izikolo ezilokhu ezilama-phone number abazali ayiwasebenzayo? For example, nxa kuthiwa abasendela abazali ama-homework ku-WhatsApp, umzali lokhu awangenayo umbe form 1 umntanake, it's the same phone number and I look in a renew. So to me, ukuthi thiwa sithi abantwana laba besezindlini bebefunda kuma government school akula nto enjalo, akula kufunda kukhona. And the online learning sonke siyakwazi utshoni icho ukuthi umzali lesikolo babe bevele bele data lokuthi teacher bethumezela abantwana ama homework and khona okwakwenzakala ku government school. Nakhuma into engiyaziyo ngumbalisi nginje, akula communication ekhona, sila access zama number abantwana ukuthi uthi uyathumela umsebenzi ngoba abazali bezothatha umsebenzi. Abazali bese bekhangelele khona ukuthi nxa zizavulwa yikho sizahlangana khona laba. Abantwana laba sebelenyanga phose ezinhlanu bengela teacher phambi kwabo, bengela muntu obancedisayo, and ukuthi sithi bebhala mnambona sibili i-disaster senzakala.
Unkosazana Nokuthula Hlabangana yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezandla zezakhamizi zelokitshi leluveve lapho okubhubhe khona abantu abedlula ichumi ngenxa yamanzi angcolileyo kumaviki asanda kwedlula. Izakhamizi lezi zibikwa zisiba lamabala amnyama emzimbeni njalo ziyaxathuka. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sasivele sikukhulume kudala ukuthi uhlupho oluseluveve loliyana lukhomba kakhulu city council. Ngokunjalo-ke nxa sethumele omongikazi ukuthi bagijime baye khona phana abayibo abasebenzela u-city council, sikubona kuyinto enhle njalo sikhangelela ukuthi basinike impendulo eqondileyo ngoba abantu labana bayagula kabasiki ukuthi bangamachapa njengalokho kwakukhulunywa ukuthi bayehlule kugezisa amabhaketi. Umkhuhlu uthi ba-check-we kukhanya ukuthi kambe iva imbe singathi izibindi kazilimalanga yini, lezinso kazilimalanga yini, ngoba kukhulunywa ukuqaleni laphana ama results ayangantwa ayathu uzabangela ukuthi ekugcineni abantu labana izinso zikollapse abantu okuzabangela ukuthi abantu abaningi bafe nxa i-city council ingakunanzelelanga khonokho njalo lokhu iphikisa i-city yona kayikho khonapho khonokhana kwenzakalayo ukuthi amanzi okunatha la manzi awengcekeza esuka kuhlangane yikho kulokhu kubangela umkhuhlane leyo lokhu siyibona imemetheka siya phambili khonaphana eluveve ku-ward 15
baningi okunganani abantu asebexathuke izandla ngenxa yamanzi onani
inani labantu singeke sibe lesiqiniso ngoba kukhanya kulokhu kusiya phambili kodwa ke sicina besizwe kuthiwa kulabantwana lezalukazi nje kathi seziqalisile ukutshengisa lowo mkhuhlane inani belingafika pho sabahlanu so ngingazi kathe singikhuluma ukuthi ngabe sekunganani ngoba kukhanya inani lakhona lokhu lisiya liqhela lisiya phambili okubangela ukuthi sizwe kuthiwa ugatsha lwezempilo khonaphana ku-city council solugijimelwa kwakhona ngalo ukuthi bayebona ukuthi kwenzakalani
sizwa kuthiwa kula bongikazi asebethunyiwe ngumanisipala ukuthi bayohlola okwenzakalayo ungasitshela ukuthi libona kulinyathelo elifaneleyo yini leli kumbe kukhona elifuna kwenziwe ukuze kulungisiswe lolu daba
Uhlupho lodubo oluthinta lamanzi kuward 15 eluveve lokulisiya liqhubekela phambili ngoba uyananzela ukuthi kathesi sebekhona abantu asebebhonquka izandla kuthiwa ke laba ababhonquka izandla ngabantu abayibaqala ukusebenzisa amanzi akuqala lawa ayephuma empompini la amanzi ayekhanya ngcolile ehlangene lengcekeza yezambuzi ngokunjalo ke yibo sibili esibazulwayo ukuthi baphakathi kodubo baphakathi kohlupho lokuthi izandla zabo sezilokubhonquka njalo sicabangela ukuthi ngumkhuhlane omkhulu mhlawumbe phakathi emzimbeni
umnumzana Thembelani Dube ngoyinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umsekeli kaMongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthwalelwe kwele China ngeviki edluleyo lapho elatshwa khona isifo esingaziwayo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi owake wamela isigaba seHurungwe West edale lePhalamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana Keith Gusha akasekho. Ithi uGusha ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Soku yisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, salbonani basakazi bestudio 7 kanjalo nabalaleli bomsakazo. Igama mina ngumthenjwa isibongo uNdlovu ngokuzalwa ngilaphana iPlumtree. Ngithi angiphawuleke ngezinye zezinto engizibona ezisenziwa noma zisenzeka ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi namhlanje eZimbabwe sikulesi simo esikusona ngenxa yombuso weZANU PF oqale ngo-1980 kuzofela isi sikhathi ngokuwisa i-economy lokuhlukuluza abantu. So ke kulombhikisho lohlelweyo mhla ka 31 July engicabanga ukuthi ngokwami kubona kulilungelo lomuntu noma nguphi njengesizalwane saseZimbabwe ukuthi nxa kukhona okuthize angayineliseki kahle ngakho abe nalelo lungelo lelo ukuthi aphume abonakalise ngokudemonstrate ukuthi kukhona okuthize afisa ukuthi ngabe kuyalungiswa. Sibonile iZANU PF uma isenza i-anti corruption demonstration yayo akho umuntu okwayiphazamisa ayizange ethusele umuntu. Kodwa ke engikunanzelelayo ukuthi maqondana la lokhu kutshengisela lokhu kufanele kwenziwe sesibona kuphuma amagama angathi aqatha kakhulu ebhekiswe ebantwini labo okufanele bayenze leyo demonstration. Ngize ngizwa laphana uChinamasa uspokesperson seZANU sikhuluma ngokuthi uzafisa nokufisa ukuthi uChamisa ayilide leyo demonstration ukuze bambonise ukuthile singaziyo ukuthi yikuphi lokho abafuna ukumbonisa khona. Ekungixakayo ukuthi njengalokhu ngizwile ukuthi i-organ organization noma ilena i demonstration le organize ngama civil organization so ukuze ukukhulunywe ngo chamisa specifically asazi ukuthi udaba lolo luqhamuka ngayiphi indlela bese kuthi lapha ngizwile umnyangakwa ekhuluma ukuthi yena bafuna uqeda i corruption babamba amasela amancane amakhulu kodwa ke into engixakayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe uyazi ukuthi i corruption into ezano iqalwe izano njalo iyenziwa izano izano nje ngokwayo vele i corruption ngokwayo so ke asazi ukuthi bazayiqeda njani i corruption njalo kube ngabanikazi bayo
ithukulibingelela lani khona ngapha libambisa isimbi emazweni ithukulibingelela ngezindawo zihlobo zikaThixo ngithukulibingelela ku studio kanti ke ndikhuluma lo Ncube uSimon eseBotswana lapha zihlobo zikaThixo ngilesikhalazo esikhulukini balaleli lani elibambisa isimbi emazweni umkhuhlane lo ukuze siwunqobe zihlobo zami abantu kabame lapha bami khona ukuze siwunqobe lo mkhuhlane ngoba kathesi mayelokhe livumela abantu bengena emabhoda livumela abantu behamba emazweni bevumela abantu bebuya stila kula ncedo lokho kotilile abakwarantani bayenzana kula ncedo abantu kufuze beme lapha bamakhona laba bangamadouble up bayachaya amadouble up bayangena bayadiporta bayachaya idouble up futhi bayabuyela umkhuhlane vela ngokuphela izihlobo zami kodwa sicela ukuthi uhulumende ezama ukubamba amabhodi ukuthi abantu vele amabhodi akungabi lomuntu ongena avela kwelinye ilizwe akume nje kungabi labantu abangenayo kunyuza angcono kungene izimota zokudla nezimota zedizili nokunye nje okuqakathekileyo nothi lokho ukuthi abantu bephonga ukuhamba nje kuthiwa bayavalela ngiyacela zihlobo zami ngicela ukuthi lingincede kakhulu izihlobo zikathixo ngoba lokhu shiwa kuzisa usizi kakhulu kuzaphela abadala abangelacala bephele inyanga omkhuhlane ngendlela zokuthi kufuze ukuthi sinanzelele izihlobo zikathixo ngingena amaningi mina ngithi nantiyana selimathunzi seliyoshona
Studio 7 family lijani Munyati Matebelele and South. Yeah, just a commentary on the current situation that's prevailing in Zimbabwe. Kona sesiyeqinisweni ngubani ongamsola umntwana eZimbabwe nxa engathi khona na ufuna ukwenza ama demonstrations nxa izinto zingalona loluhlobo. I mean, how can someone pay umuntu a paltry sum of less than $5,000 and then abe sekhweza ama hospital admission fees to $15,000? Then next to that, abe sekhweza ama fees ama colleges to around $19,500-$20,000 and yet abantu kuyibo kumele babhadale lezo zimali for abantu abangabe besey ba-admitwe ezibhedlela kumbe basema-colleges ngabantu abaholiswa something less than $5,000. What kind of a leader, honestly, I mean, I seem to remember not very long ago a campaigner u-ED, he said he is a listening president. So my question would be, ubu listening president bungena ngapi ngoba kathesi namba abantwana bayakhala ukuthi hayi baba sibone li plan sikwanise ukuphila labantwana and then esikhundleni sokuthi address whatever abantwana abakhala ngayo the only thing akwazi ukukhuluma ngayo ukuthi sokumele babotshwe abantu ukuthi bafuna ukuvuke bavukele uhulumende bafuna ukugenqa uhulumende angikwazi ukuthi is that the democracy he was talking about is that being a listening president akade khuluma ngakho yini
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika loweTurkey bakhulume ngocingo izolo bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye emizameni yokuqeda impi yakwele Libya. Kufe amapolisa kwele Azerbaijan ayisikhombisa lo muntu magaza oyedwa kanye lamapolisa aseArmenia amabili izolo ekulwisaneni okuqhubekayo phakathi kwamazwe omabili. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Oza nxintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamademokrats umnumzana Joe Biden izolo wethule umhlahlandlela athi uzalandelwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lokuguquka komkhathi alubana ethe wanqoba kulolu khetho. UBiden uzancintisana lomongameli Donald Trump yena olilunga lebandla lama-Republicans. Uhlelo lukaBiden lolu lulendleko yemali engange-$2 trillion. Esethula lolu hlelo, uBiden usole umongameli Trump esithi ungumuntu owala ukulandela ubufakazi besayensi obuveza sobala ukuthi umkhathi uyaguquka. Uphenyo osolwenziwe luveza uBiden enqoba umongameli Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukhanya uBiden uyakhokhela lo wama-Democrats. Nxa behlolisisa behlola bebuza abantu uyakhokhela. Embona ngathi nxa kungazange kube lokunye ukuguquka okungaba khona. Ukuguquka kwakhona kwenzakala masinya. Inyanga zona eziseleyo kungaguquka kuphinde kube ngokunye. Kodwa nxa kungazange kube khona ukuguquka okukhona, kukhanya ngathi uBiden uyawina le indaba yama-election. Yikho ke okukhanya ngathi khonapho kuzamela ukuthi engxenye laye akhweze umdlalo wakhe ukuze aqhubeke elida khonapho kuma-polls wona lawo. Embona ngathi kwenza akhokhele, kungathi khonapho umongameli uTrump lapho achaywe khona kakhulu kwizinto ezimbili ezintathu. One, ukuthi ubekhangelele ukuthi uzabamba leli khadi le-economy. Manje ikhadi le-economy selibulewe yiloko okuthiwa yi-COVID, lokhu umkhuhlane lo usulihle walitshaya walibeka eceleni. Uthe khonapho engathi uthi abantu kakuvulwe ukuze ikhadi lakhe lelana livuke, basebezebulala lo jaha lo uFloyd. Kwasekuqala ama-demonstrations la yahlanganisa umhlaba wonke. So ke angiboni ukuthi yena usagijima ngaliphi ikhadi khonapho uTrump, yiko kumhluphayo. Manje kuzawuthi esenza njalo kasazange abuye futhi akuphathe kuhle owenje wakhona.
Nxa uzavota labanye obaziyo, lizavotela bani? Bathi bazavotela bani la?
Bonke bakhanya okwakhathesi njengomanjile ukuthi nxa kuyikuthi akusoze kube lenye inguquko engaba khona phakathi kwalezi nyanga eziseleyo, bonke bakhuluma ngokuvotela uBiden. Bekhuluma ngokuvotela uBiden kuyilokhu kungathi lo mbuso okhona lo mongameli okhona ungathi usedinisile indlela aphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela akhangela ngayo izinto. Yikho kungathi kudinisa abantu ukwedlula okunye konke. So ke khonapho ke ngibona ngathi bonke abantu bazavotela uBiden, ikakhulu usendo lolo lumnyama nxa angakhetha kuhle, ngoba ukakakhethi ukuthi afake ozaba ngumsekeli wakhe i-running mate yakhe. Wayethembisile ukuthi uzakhetha umama. Yikho ke umama wakhona abantu ngathi bathiyile khathesi ukuthi bathile ukuthi babone ukuthi ngumama omnyama kumbe ngumama omhlophe, ngoba ipolitiki yalapha e-America khathesi isingathi iphethwe iyona le into okuthiwa yi-racism kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilo mkhuhlane elizweni likhwele liye kumachumi amabili. Asebe banjelu mkuhlane labo bakwelile baya ku 1064. Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka 28 kulinyanga. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezakhamizi zeLuveve lapho okubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile.